Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mbimbitho 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Namuhla esarenya sabantu nomsebenzi okusho idemonstration sahamba emahofisini ehelpini. Siyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela u-OL Mbengerana wala ukubhuma.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathengisele njalo lamuhla esibhedlela seParirenyatwa eHarare. Amapolisa abikwa anikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkakhe kawayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, wayephakathi kwemisebenzi yenkohlakalo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshele emhlangano wenkokheli zezinhlanganiso ama-CEO emhlanganweni we 2018 Africa CEO Forum owenzelwa kwele Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi batshengisele lamhlanje esibhedlela seParirenyatwa eHarare ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi angezelele iholo labo kanye lezinye indingeko. Udokotela Mxolisi Ngwenya esiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi odokotela abancitshi abazingcitshi emkhuhlaneni etshiyaneyo asebeqhasile kulokho ukutshengisela labo besithi lawo awaqhubi kahle umsebenzi ngoba bengancediswa ngodokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ungwenya wengezelele wathi ziningi izigulane ezingelatshwayo ngoba odokotela bebutho lesizwe abasesibhedlela abenelisi ukunceda wonke umuntu odinga usizo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lodokotela Ngwenya, yena oqala ngokuchasisa ukuthi batshengisele besenzani lamhlanje.
Namuhla esarenya sabantu nomsebenzi okusho idemonstration sahamba emahofisini ehelpini. Siyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela u-OL Mbengerana wala ukubhuma. Sasuka khonapho ke sasesidemonstrator esarenya sayonke kodwa kakulalutho osebenzile namuhla.
Kuzaze kube nini liqhubekela phambili ukukhalala umsebenzi nxa uhulumende lokhu engalilaleli?
Kwaziyo ukuthi uhulumende okokuqala uyafuna ukuyekhuthela amadokotela ukuthi ngebhekele e-36 namhla ze-26 uzathi useqoshe amadokotela wonke abusayide umsebenzi. Okwesibili ukuthi uhulumende kathesi uthi nawo amadokotela aqedile esebenzi eseZimbabwe okumele engenele emsebenzini engamajunior doctors kababuye bezoyenza ama-interview ezibhedlela lezi abafuna ukusebenza kizo, okuyinto engakaze iyenzakale. Okwande ukwenzakala unyaka lonyaka ukuthi amadokotela ayalobela imisi esitsho ukuthi yena afisa ukusebenzela na, bese kuyaphuma ibisi ebhalwe ibizi likadokotela lesibhedlela afakwe kiso bese kuhanjwa kuyelungisa amaphepha khona ngalo. Okwama-interview lokhu sikubona kuyindlela yokufuna ukuhlukanisa amadokotela bebethisela ukuthi bazasela umsebenzi bona sebeqedile ukugraduata e-University of Zimbabwe.
Sizwe njalo uhulumende esithi odokotela bebutho bazancedisa izibhedlela baphathisa ngokweneleyo yini?
Balutshwane kakhulu njalo iningi labo ngabalayo i-experience ukuthi behambe bekwanja ukuthi bahamba isibhedlela ngendlela esibanjwa ngaso ngamadokotela amakhulu. Sikhuluma nje amadokotela amakhulu amaningi lawo asekuyeke izikhathi phansi ngoba namuhla bekuyibo akade bephambili kwale demonstration besithi labo kasabasayi emsebenzini ngoba kuyade kuyibo akade bebambe lawo ma-emergency amalithwane akade esile. Kule ncwadi evele kwi-department yamadokotela amehlo e-ophthalmologist bebhala besithi labo hhayi sebekhathele ngoba uhulumende katengiseli ukuthi idaba leli ulithatha ngendlela olisinda ngayo batengiseli ukuthi libe sisinde kibo. So-ke amadokotela lawo amanye amakhulu iningi lawo waphela hhayi kabasakwanisi.
Alo-ke ngudokotela Mxolisi Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje utshele umhlangano wenkokheli ezithiyeneyo ama-CIO emhlanganweni we-2018 Africa CEO Forum oyenzelwa kwele Ivory Coast. Umnangagwa utshelela umhlangano ukuthi abafuna ukuzosungula amabhizimusi bengethuswa ngumthetho wokuthuthukisa abensundu o-indigenization ukuthi awusoze ubenqabele ukwenza umsebenzi eZimbabwe ngoba kuqulwa ukuthi awusabambi ngamandla wokuza ukuthi baphezizalane zeZimbabwe ingxenye yezabelo zamankampani abo. Kusenjalo bakhona sebeqalisile ukukhonona ngehambo zikaMnangagwa besithi seziziningi kakhulu njengalokho kwakwenziwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Ekuqaliseni sithe sikuzwa thina besikuzwisisa angani uzama ukuthi eyazise abangani bakhe umba abakhokheli abeseSADC ukuthi nguye osengumongameli njengoba iSADC kuyiyo vele esiphakathi kwayo ukuthi iZimbabwe ingancediswa njani ukuthi ithuthuke kwezomnotho. Manje ke nxa esesiya kubo Ivory Coast kasibona ukuthi Ivory Coast e-West Africa khona ngale ingasincedisa njani esimeni esiphakathi kwaso khathesi kulezi thembiso ezingengazenzileyo egcotshwa ukuba ngumongameli kawukabi lo msebenzi owodwa esiwutholileyo esikubonayo kusayina kuphela izivumelwano kodwa ongelaluthola ukhona. Sibona ngani thina usehamba kakhulu ngoba labo abe-Ivory Coast kumbe singathi thina abaholi bamanye amazwe abaku-African Union yibo kade labo eKigali bokumele ukuthi ngabe ukhulumela besekigali kulokuthi abeseqala futhi ukuthi abahambele ngamunye ngamunye emazwe nabo. Kasiboni thina esingathi nayo i-strategic location ukuthi sinceda kanganani i-Ivory Coast.
Ye, siyabona mnumzana ukubana ukhetho soluseduze uMgabe nganguye kade ngumongameli siyazi ukuthi sikhuluma nje ama-interface lana esewayenza ngase kungokunye kuluthuli kukhankaswa kodwa uMnangagwa yena sikambone khankasa simbona nje esiya phandle kwamazwe. Ubona njani nxa ukhangela ukuba nokhetho soluseduze?
Lokho kuyasitshengisela ukuthi uMnangagwa uyakwazi ukuthi uzawina ngoba ukhetho luphethwe ngabe-military kutsho ukuthi kukhona abakwaziyo thina esingakwaziyo ngoba njengoba usitsho ukuthi kusukela ngo-2013 iZANU-PF kayizange ihlale phansi zathi siqeda ukuya ekhethweni ka-2013 baqala futhi kuye ebantwini besiyakhetha ama-professional executive committees abo bathe beqeda lapho baqala-ke ama-rally zikaGrace Mugabe kuze kuxotshwe uJoyce Mujuru bathe besuka lapho uxotshwe uJoyce Mujuru ngo-2014 baqala futhi ama-youth interfaith rallies agcine sexotshe yena uMnangagwa. Sekusuke ukungenela kukaMnangagwa iZANU-PF kayikabuyeli ebantwini ukuthi yenze lokho esithi ngama-rallies.
Alo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Okay. Selikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo esiseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezisebenza labasakhulayo phansi komanyano weNational Association of Youth Organization le Council abatsha ukuba babhalise ukuze baphatheke kukhetho oluzayo eLeave No Youth Behind campaign bathi bafuna ukukhweza emthethwandaba udaba lokulungisiswa kwezinye zezigaba zesisekelo sombuso esitsha. Umemvis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke osefikise iminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 years ilungelo lokuba abhalise kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze aphatheke laye kwezokukhethwa kwenkokheli kahulumende elizweni. Kodwa isisekelo sinye bathi sibetha iminyaka etshiyeneyo kwabafisa ukuncintisa ezigabeni zonke kusukela esokuba ngummeli wezakhamizi kusiya kwesikamongameli. Omunye wabaphatheke kumisebenzi yokucubungula ngezombusazwe elizweni umnumzana Chelesani Ntungagwa uvumelana nabasakhulayo laba kuzikhalazo zabo kumithetho ephikisanayo lapho sekukhulunywa ngodaba lweminyaka ekuncintiseni lasekuphathekeni kukhetho. Kodwa uNtungagwa ubaxwayisa ukuba bakhulume ngalizwi linye.
Fanele ukuthi inhlanzi awusuze uphonge ukuthi inhlanzi ngamawemusi. Ubona ma kuyukuthi inhlanganiso la emele abasakhulayo abatsha balelungele ukutshela abatsha ukuthi lina lingayivota ma into zingakalungiswa. Akuncedi lutho, bayakwazi ukuthi ontanga laba yibo abaningi singathi kupopulation yeZimbabwe, yibo abakhangelela ukuthi khona bazavota ikakhulu abantu abale singathi iminyaka engu-18 kusiya ku-21. Laba balelungele ukutshaya umkhankaso behamba kumaphalamende bese umthetho lo ukuthi nalivote kulo mthetho lo ivote eni liyayilahlela eganyeni lingayi, sibone ke ukuthi kuyaphumane kusalungiswa lokho. Yikho mina ngisithi khona amanyathelo amaningi kumele abantu becabange, ngoba ngokuya kwesikhathi phela ukuvota yikunika ilizwe ezandleni zomunye umuntu.
Uyabaxwayisa njalo ukuba behlukane lomkhuba wokuvuma ukusetshenziswa kwezodlakela ngabafuna lezi zikhundla zaphezulu, kodwa bancintise labo ngobuningi njengesibonelo sokutshengisela ukuba sebezimisele ukuphatheka kwezombusazwe.
Iningi labantwana lebonabo mbeni ontanga bebesetshenziswa abadala bepolitiki, benika utshwala, benika into ezibhenywayo, bengaziniki labo ithuba lokucabanga. Bekunjalo, akula ndaba ukuthi bekuyiphi inhlanganiso engaba yizana mbeni MDC. Ukubona kwami-ke kufuna ukuthi ma besenza njalo le nhlanganiso enayo idingeke labo bantu abangangena kulapho akumele kungenwe khona. Ma sebehambisa udaba kumbeni kuphalamende ungabe kungaphi, ubona kwami kuyabe kungcono. Akuncedi ukuthi bephonge ukukhala, umuntu onke phela layo ulezikhalazo kadesi kumele sinanzelele. Abantwana bezikolo sebelezikhalazo labo, sebefuna ukuthi bebangabantwana abangatshaywayo, omunye lomunye ulesikhalazo. Kodwa-ke okwamafitshane ludaba oluhle lufuna nje ukuthi abantu bebone amanyathelo aqondileyo abangawathatha.
Ukhuthaza ukumanyana kwabasakhulayo laba kunjongo yabo le kungakhangelwa ukuthi lo ofuna ukungena esikhundleni ngowaliphi ibandla.
Kodwa simele sinanzelele ukuthi isikhathi siyahamba, akula kungaswelakala ithuba elokuthi udaba lolulungiswe singakafiki kwisikhathi sokhetho. Siyakwazi ukuthi thina ngo-2018 kuzaba lokhetho okokuqala. Okwesibili, mina ukubona kwami bebeyahlanganisa bonke labo ontanga abafisela ukuthi bethole izikhundla zingaba ama-MP kumbeni abaleminyaka engamashumi amabili lanye 21, bebambanise njalo lalabo ababe bahlanganisile, behambe belenhloso yokuthi thina silabo abantu abamele kumbeni abantu ababengabe ngabezani ngabe-MDC bengama-independent asekwazi kumbeni bebe lombono singathi bebe le-evidence ukuthi abantu bakhona bakhona.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke oneminyaka elithumi lasificaminembili ilungelo lokuphatheka ukhetho ngendlela yokubhalisa ukuba nelungelo lokuvota loba kuncintisa kuyiloba yisiphi isikhundla ku section 67 subsection 3 lo section 67 subsection 3b. Isisekelo sinye sibuya njalo sithi kulentanga evunyelwayo ukuncintisa kusiya ngesigaba okuphikisana lokuthiwo kusigaba 67 subsection 3 isigaba 91 subsection 1b bathi singumgoqo wabasakhulayo lapho befisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli njengoba sikubeka sobala ukuba lesi sikhundla sincintiswa ngosefikise iminyaka engamachumi amane. Abasakhulayo laba bathi konke lokhu kuphambana lokuthiwo isigaba 56 kusisekelo sombuso sona esithi malungabi khona ubandlululo kwezokutholiswa kwamathuba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 ngo-8 ntambama lapho esixoxa khona ngokudabuka phakathi webandla le-MPCT. Abantu bazaluphatha njani udaba lolu ngesikhathi sokhetho? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Ngesizwe esivela kwamanye amazwe. Indodana kawayengumongameli Jose Eduardo dos Santos wele Angola umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola eMelika okuyimali ayikhiphe elizweni esiyayifaka ebhanga lakweLebhilitani. UZulu wase-Egypt uqalise ukuvota lamhlanje ekuseni kukhetho olukhangelelwe ukubuyisela embusweni umongameli Abdel Fattah el-Sisi okweminyaka emine elandelayo. U-Al-Sisi uncintisana lomuntu oyedwa kuphela uMusa Mustafa Musa. Abogatsha lubona ngokulondolozwa kwemvelo lwe-National Parks and Wildlife bathi sebenikeze amapholisa ubufakazi obuveza ukuba owayengumongameli uRobert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, wayephatheka emsebenzini yonkohlakalo ekuthengisweni kwempondo zendlovu phandle kwelizwe. Lezi mpondo zibikwa zazikhitshwa elizweni zithiwa yizipho ezazithunyelwa izihlobo labangane emazweni anjengeleMelika, China, Dubai lamanye. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Jaramba utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa khona eqalisa ukucubungula leli cala, ngakho ke umsebenzi ulakho ukuthatha isikhathi esithile. Unkosazana Mugabe etheswa njalo amacala enkohlakalo emsebenzini njalo okuthengiswa kwamatshe aligugu awegolide lamadayimani. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli sogatsha lokulondolozwa kwemvelo olwe-National Parks umnumzana Dinashe Farao othi ngempela lobo bufakazi bukhona njalo sebebunikeze amapholisa.
Zatakaita isusu se department inona nezokuchengeteza kwemhuka.
Sina njengabogatsha lokulondolozwa kwemvelo lezinyamazana zendle sanikeza amapholisa ubufakazi esinakanela ukuthi kunganceda ekucubunguleni leli cala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe. Okubuya engqondweni zami masinya yibufakazi bencwadi eyalotshwa ngumqondisi wogatsha lwethu nyakenye ngumfufu lapho yeofisi yowayengumongameli yaloba ukucela imvumo yokuphumisa impondo zendlovu phandle kwelizwe. Lesi sicelo asizange samukelwe kakuhle umqondisi walolu gatsha owala ukunikeza leyo mvumo. Uthe eseyalile usayina leyo ncwadi wazozibona esethintwa ngocingo umqondisi weofisi owayengumongameli esithi ufuna na umkamongameli abe nguye na umthinta ngocingo ukuze aphe leyo mvumo. Ngokwethusela ngale indlela umqondisi lo ubikwa wahle wasayina lolo kwalo esebanjwa ngamandla ukwenza njalo.
Alo ke bekungumnumzana Tinashe Farao isikhulumeli sokugatsha lokulondolozwa kwemvelo ebekhuluma le Studio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa lo nkosikazi Mgabe ngaleli cala letheswayo kodwa iStudio 7 ithinte umkhokheli webandla elitsha eleNational Patriotic Front eliyazakala lisekelwa wayengumongameli umnumzana Robert Mgabe umnumzana Ambrose Mtiniri othi la ngamacala okubazelwa etheswa unkosikazi Mgabe ngoba kuphathelane lezombusazwe. Inhlanganiso yobona ngezomkhuhlane wegcikwane le-HIV e-National AIDS Council ithi inani labantu abanatha amaphilisi okwehlisa igcikwane lengculaza emzimbeni kobulawayo seliqansile njalo ithi ngomnyaka ka-2017 inani labantu ababanjwe imikhuhlane yengulamakhwa iqansile. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Lokho kuphume ekwethuleni kwempumela yokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana legciwane le-HIV eZimbabwe, iNAC ikhangele izigaba ezehlukeneyo. Lezi zigoqela ukuhlolwa kwegciwane kwabomama abazithweleyo labomkabo, imikhuhlane yengulamakhwa, ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana, ukumemetheka kwegciwane le-HIV kwabasakhulayo, ukutholwa kwamaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni, kanye lokusokwa kwabesilisa. Okumqoka phakathi kwempumela le ethu leyinak ikuthi inani labo mama abahlolwa igcikwane liqansile laloba behlolwa bengelabo mkabo. Ngomnyaka ka-2017 inani labo mama abahloliweyo kobulawayo baphose baba zinkulungwane ezilichumi i-9862 kuthi obaba abahlolwa ngesikhathi omama bekhulelwe bazinkulungwane phose ezimbili i-1852. Ekhuluma lentathela izindaba kobulawayo osebenza lenak umnumzana na Douglas Moyo uthe njalo ngomnaka ka-2017 inani labantu abagula imkhuhlane yengulamakhwa libe zinkulungwane phose ezilichumi i-9846 okutshengisa ukuthi iqansile nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2016 okwaba labantu abaphezu kwenkulungwane ezithoba minwe mbili 8419. Uthe njalo ubuningi benani labantu abale mikhuhlane le kuyibufakazi bokuthi abantu abakhuthaleli ukuzi vigela nxa besiya emacansini.
Ukhangela ama sexual transmitted infections ama siki as long we are still getting ama siki AIDS emaningi. So what is evident in these two figures, these ones as ama STIs and then these ones, the evidence here looking for labantu leza ama siki lezana, this is the evidence of people who get infected. But look at in 2013 ama siki lanxa ethigana 2013 was 14,000, yeah? But in 2017 we 9,000. But 9,000 of unprotected sexual intercourse, if those encounters transmitted HIV, what are we talking about?
Umoyo uchasise njalo ngamaphilisi anathwa kuzanywa ukuvikela igcikwane le-HIV awe pre-exposure prophylaxis i-PrEP lawe PEP ethi abantu bavame ukuphambanisa ukuwasebenzisa.
So I'm saying, abantu they usually confuse this. Umuntu agijima e-pharmacy ayidinga ngani PrEP, not even the PEP. PrEP inatha umuntu ozani before you are exposed. If we not after exposure, we have got people about exposure. Abe se hamba se akela in to prep, not to prep.
Umoyo uthe njalo inani labasakhulayo abalegciwane liyaqansa kakhulu ethi lokhu kulusizi ngoba yibo abakhangelelwe ukuba zinkokheli zakusasa.
Positivity rate siyabona ukuthi iyaqansa siyaphezulu ngoba this is our future generation. But yabona ukuthi ikhwele njani from 3 to 8%, that is high. Asofike incane njani means ukuthi age group lana bayithi silomsebenzi. And this is the age group abantu bafundile, this is the age group abahlala kwi-social media, abale access to information. But we are seeing HIV, new HIV infection emerging that day. Yes, the university, number fish, our sisters.
Unkosikazi Similo Hlazo okhulelweyo uxoxe le Studio 7 ethi kunzima ukuthi obaba bayehlolwa igcikwane le-HIV ethi bakhetha ukubona impumela zabomkabo.
Lapho nxa kuhlola basikhuthaza ukuthi sibuye labo mngethu ukuze sonke sihlole ngokufananayo impumela sonke sibe siyazi ukuthi sonke siminjani. Kodwa uhluphe ngisuka ngihlangane lalo ukuthi ubaba akafuni ukubuya ukuzohlolwa kanye lami. Yena uthi uma kuhlolwe mina kulungile ngoba naye ahlaze kwazi ukuthi yena laye uminjani ngama-results ami.
Umnumzana Thandazani Nkomo uthi kuyadondisa ukuyahlola igcikwane njalo bayesaba ukuyadinga indwangu entabeni.
Inqabe sihamba ku-ANC ngale isikhathi esiningi obabaye ukuthi babezile bengela lwazi olwaneleyo ukuthi bathestelwane lokuthi kuyabuke kuvikelwa kwabantwana. Kodwa-ke ngabe bayaqala betshelwe obaba ukuthi bavele bathestiselwane bengabalalolu lwazi obaba mbone ngani kuthiwa banganelisa ukuthi lawo bephatheke njalo befise ukuthi bethestwe.
Okunye okuvezwe yinaki ukuthi ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana kubomama lakubobaba kuqansile ngamashumi amabili lesithupha kubobaba kuthi owabomama ngetshumi lasithupha i-16%. Bathi ukuqansa lokhu kubangelwe yikusebenza nzima kwenhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli welinye lamacele alwisanayo awe-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe oxotshwe ebandleni ngelinye icele elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa ngeviki edluleyo lamhlanje uphe umbono wakhe ngokuxotshwa kwakhe labanye abagoqela umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa lihlale umhlangano wedale laphezulu lalelo bandla laphuma lesinqumo sokuxotsha uMakhuphe umqoqi wenhlelo umnumzana Abednico Bebe isikhulumeli sebandla umnumzana Obetigutu kanye labanye. Abaxotshiweyo ngumnumzana Chamisa bathi kuyamangalisa ukuthi baxotshwe libandla abavele bebengela budlelwano lalo njalo lo othi ubaxotshile ekwenza engalandeli isisekelo sebandla. UMakhuphe uthi bakubeka sobala emhlanganweni wakobulawayo we-amphitheatre ukuba abalabudlelwano labantu abalobudlwangudlwangu njalo abangalandeli isisekelo sombuso. Ethi njengebandla balesisekelo sombuso esiphawula ukuba baziphathe njani.
Into okufanele kanje ukuthi ngiyikhulume ukuthi thina njengephathi sile constitution. I-constitution yekhulumayo ukuthi uma upresident engekho yibini okwenzakalayo. Sasa sakhuluma ekuqaleni ukuthi laba othamisa labanye bakhe abafuni kulandela i-constitution yephathi. Yikho beyenza izinto okungekho ku-constitution yephathi. Bayenza izinto ngodlakela ukuthi bethathe iphawu. So thina sikwalile lokhu. Thina mhlaka 18 March saba le meeting e-amphitheatre. Sayakhuluma ukuthi thina kasi soze sisebenze nabantu abangafuni ukuthi belandele i-constitution yephathi. Asisoze sisebenze nabantu abalodlakela abasebenzisa i-violence ukuthi bethathe iphawu.
Uqhubeke ethi uChamisa nguye owazixotsha ebandleni labanye bakhe abavele besephula isisekelo sebandla kungakhathalekile ukuba ekwenzeni kwakhe lokho usekelwa ngobani.
UChamisa nabanye bakhe sebezikhiphile bona ephathini ngokuthi sebedlulele ukuthi belandele i-constitution yebandla eyiyo esitshelayo ukuthi yikuyini okumele sikwenza, yikuyini okungavelanga sikwenza, eyiyo okumele siyilandele.
Umnumzana Abednico Bebe omunye wabaxotshwe nguChamisa uthi kakatholi incwadi evela ebandleni lakhe imazisa ukuba uxotshiwe. Ukubangwa kobukhokheli kusuke kwaqansa ngemva kokubhubha kukaTsvangirai kuze kube lamuhla osokudale ukuba labo abakhethwa iCongress baxotshwe ngabangakhethwanga iCongress bethi balandela isisekelo sebandla okunakho ukuphazamisa impumela yokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu kuphetha ke uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Amapolisa abikwa enikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkamongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Mugabe, wayephatheka emsebenzini yenkohlakalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.